Okokuqala ongakufunda nje umuntu weZimbabwe ukuthi kulale nto okuthiwa yi-tolerance, ukuzwisisa nje ukuthi kulomunye umuntu lombono owehlukane lo wakho. Ngikubona kuyinto esemqoka kumabandla lapha eSouth Africa, kule tende le-EFF, kule tende le-ANC, kuyaphilisana nje. Sikubonile kulolu khetho oludlulileyo bekukhona eZimbabwe, kodwa ngapha kungani hayi kuphambili sibili abantu bayasebenza. Okwesithathu yikuthi indawo eziningi ama-polling station awakho khatshana lakhatshana, abantu bavotela sibili eseduzane. Ngingathi nxa ungapha e-Western Cape ususiya ngasemakhaya, yikho lapho ngabona khona imanga engani mide, kodwa ma usedolobheni kubo Cape Town, kubo George, zonke izindawo lapho kuvotelwa khona kuseduzane. Okokugcina, number 4 yindlela inqubo zokufundisa amalunga amabandla okuthiwa yi-political education. Ingani ngapha ngasemzansi inganeno inkulu kakhulu ukwedlula thina esikwenzayo eZimbabwe? There's a lot of political education in South Africa.
Asithi thina i-ANC iwinile njengokukhangelelwe ngabaningi, kodwa ingatholi i-2/3 majority. Kungayenzakala na ukuthi kube lo mehluko okahulumende wabekhona lo weZimbabwe?
Nxa i-ANC ingasatholanga i-2/3 majority, kuzaba lezinto eziningi eziza kwenzakala ezizabe zingezichazayo, especially kithi esiyabe sifuna ukuthi sibuke sifunde ukuthi ezombangazwe kambe ziphathwa kanjani nxa usiya phambili. Okokuqala yikuthi siyananzelela ukuthi balesifiso sokuthi kulethwe ukuthi kube labomongameli labasekeli bakamongameli ababili. Lokhu bangakwenza aluba bengaguqula isisekelo sombuso, and ukuze baguqule isisekelo sombuso kumele bayithole leyo 2/3 majority. Okwesibili yikuthi alubana bengasayitholanga i-2/3 majority, alubana bengasayenelisi mhlawumbe ukuthi babuse bevote, bazakhetha liphi ibandla ukuthi basebenzisane lalo. Kumgceke ukuthi lelo bandla ngeke laba yi-DA, kumgceke ukuthi leyo bandla ngeke laba yi-EFF. Mhlawumbe phakathi kwe-NSP le yekazanele Magwaza Msiba, le-COP bengasebenzisana lelinye lalawo mabandla benze uhulumende omanyana.